Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-31 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe uZulu uzavotela ibandla leZaphu na kukhetho lwama-by-elections njengoba ibandla le-CCC lingasoze lingene kulolu khetho.
Ukhetho lolu esiyakilo olwama by election asokhetho olulula. CCC ukuthi kayingeni ukukhetho lolu ngamanga ngoba elunye lwabantu baku CCC bazaya bathe bazayo contesta la ama election.
Icele lebandla le MRP elikhokhelwa ngumnumzana Mqondisi Moyo lithi selixotshe amalunga ebandla athi aseqotshe umoyo lenye inkokheli.
Ukungaba kwenzile kwakuhambelani ke nesisekelo ke sethu sebandla njengemthokazi Republic Party. Ngaleso sizathu ke sithethe isinqumo sokuthi ke kufanele kube khona abanye esibamisayo ebandleni.
UZulu wesigaba semaNdebeleni elizweni jikelele uyanxuswa ukuya emcimbini wokunanza impi yeGadade ngomgqibelo.
Angeke ngisho ngithi kukhona iziphathamandla zikahulumende esizinxusileyo zingaphansi kwengatsha leminyango yazo ekahulumende, kodwa ke sinxusile abantwana bonke bakamthwakazi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kambe uZulu uzavotela ibandla leZaphu na kukhetho lwama-by-elections njengoba ibandla le-CCC lingasoze lingene kukhetho lolu. Ukhetho lolu luzenziwa ezigabeni ezithi Beitbridge West, Binga North, Bulawayo South, Country Park, Lobengula Magwegwe, Lupane East, Mavuku Tafara, Mpophoma Mzilikazi, Lenketa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Josephat Mzaca Ngulube.
Ngibingelele abalaleli kuStudio 7. Ukhetho lolu esiyakilo olwama by election asokhetho olulula, njalo akula ukuthi iCCC ukuthi kayingeni ukukhetho lolu ngamanga ngoba elinye loluhlu elunye lwabantu baku CCC bazaya bathe bazayo contesta la ama election. Njalo ngokubona kwami nxa kungena amabandla esiba manengi ngoba vele yona iCCC iza contest, ngoba la nxa uchaba ngesithi la ule piece enye uthwele enye piece eyali kuzabanze ukuthi la amabandla amanye angathola o angaphumelela ngoba isisiza ngena endenqala amabandla sengena amavoti aza dividewa izano icini ngena phakathi seNTBC winner ama constituents asoqiniso ukuthi isisisi kayingeni isisisi sidabuke center elinye le faction yesisisi iya context ama elections. So lokho kunzima ngoba ivoti yenzakala kobulawayo, ivoti yenzakala ekhaya, i protest vote ukuthi abantu bathi abafuna ukuvotela izano. So mbengafuna ukuvota izano bavotela iCCC, njalo sikhangela ukuthi abanye amabulungu eCCC athabanga kwezakala kwezinto kuzakwenza ukuthi njalo ngesikhathi sanxa kube lokhetho loluthi ngama by election abantu abaningi abavoti kuba lento okuthiwa ivote ebhal. So angiboni ukuthi iZaphu kumbi MRP ingathola anything engathola any seat ngoba nxa bengena abeZaphu bengena lelinye leli i-faction enye le faction yeCCC baza divide bayaqhamula amavote center izanu PF ibisi wina.
Khona okungaba kubangela ukuthi abalwa impi yenkululeko labanye abalandela indlela eyathathwa ngayo ilizwe okufana lokuthi izanu PF leZaphu, kungani abantu bona labo bengasekeli ibandla leZaphu ekhona kathesi ekhokhelwa ngubaba uSibangilizwe Nkomo? Ubona ngani kubangelwa yini okwenza ukuthi bangavoteli ibandla leZaphu?
Into ofuzeli sinanzelele kakhulu ukuthi izanu PF siyapersonalize ama ovethi amapolisa amasocha, yikho ke singamangali ukuthi uvaleli usibonile ukuthi uvaleliyo appoint waba ex officio member yezanu PF lakathesi abantu abaningi ekhaya balambili ende kuba nzima ukuthi baphumele egceni ya abantu abaningi bahlupheka bavithimayizwa ngike ngabona sike sabona enye ivideo umuntu wathi chinga ethi ngithi zap ekhuluma inhlamba waphumise ekhuluma sithi hey mina ngwezano abantu abaningi abantu abalwelimpi besaba ukuthathelwa impentsheni zabo ikho kunzima ukuthi baphume egcekeni bavotele izap but ngokubona kwami izap ngokuya kwesikhathi ja kubona nje ukungaqini ungaqiniseki kwamabandla la aphikisayo njenge triple C ukuthi i triple C kuthiwa nyabantu but ayila ama structures ayilani into zakho nazicace izap ikho kathesi iwinile ama seat kuma councillors kuyatshengisa ukuba ama overthi la abantu abayempini kunzima kibo ngoba kathesi abantu ekhaya basebenzele ukuthi okuyethunjini kuphela ukuthi baphume legcekeni bathi bazibe support uSibangilizwe besaba ukuthi iphay zabo zingaqhunywa ilezi zesiwovethi.
Lo ke ngumnomzana Josephat Mzacangulube olandela izombusazo ebekhuluma le Studio 7 ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa. Icele lebandla leMRP elikhokhelwa ngumnomzana Mqondisi Moyo lithi selixotshe amalunga ebandla avethe asiqotshe umoyo lenye inkokheli. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Veli Lemoyo wenze umhlangano lentatheli izindaba izolo kobulawayo lapho ayethule amagama alabo asebeqotshiwe lalabo asebemiswe ukuba ngamalunga. Asizweni ke udaba olubanzi ngomnumzana silomnumzana Veli Lemoyo echasisa kabanzi.
Kusukela ke esikubiza sithi ngurule 16 sehle futhi ke siye kurule 5 na khona ke kurule 11 norule 34 okungaba kwenzile kwakuhambelani ke nesisekelo ke sethu sebandla njengemthokazi Republic Party. Ngaleso sizatho ke sithethe isinqumo sokuthi ke kufanele kube khona abanye esibamisayo ebandleni suleke ubulungu babo emandleni. Okuqala kunguThembisani Mfulo Ngathi Mpofu obe isimgcini isihlalo kwemathebeleland north sesithethekile isinqumo sokuthi ke akasayi kuba lilunga lemthwakazi Republic Party kusukela namhlanje. Kathi ke uMtenda Chilombo naye futhi emathebeleland north kuthi futhi yena ke ube ngugcini isihlalo owentsha acting youth chairperson okusho ukuthi ke bona laba esengithe ngababetha ke abangaphezulu abaselalungelo lokuthi ke bangakhulumela ibandla lemthokazi Republic Party futhi ke kusukela namhlanje ke abasavunyelwe ukuthi basebenzise ke ama emblem emthokazi Republic Party nako konke ke okugoqela ke iziboniso zemthokazi Republic Party abaselalo ilungelo lokuthi baqhubekele phambili bebiza emhlangano ngaphansi kwebandla lemthokazi Republic Party okwabo kuphele namhlanje. Sisiya phambili njalo ke sikhangeleke ku press release yabo abayenza mhla ka 1 October 2023 kukhona futhi amanye amalunga abakhona ke phakathi kwe executive ye NIC NIC abakhethwayo nabo kukhona abanye phakathi kwabo abathi bona kababandakanyi na yonke lento eyenzakalayo ngoba bekhethwe bengazi babuya baza emphakathini bazigeza bathi bona abayisibo futhi ke abaphatheki kulokho bese ke ukuthi ke laba abalandelayo senze lokhana okuthiwa yi-provisional suspension abalalungelo lokuthi ke baqhubeke bebiza imhlangano ilabo abalandelayo u-Edmund Xakagcwayo owasemathebeleni south, u-Eugene Ncube wakobulawayo, uBembede Khumalo owasemathebeleni north, uSehliselo Ndebele semathebeleni north, u-Alick Moyo owasemathebeleni south, uQingiwe Khumalo owasemathebeleni north, loJabulani Sibanda owaseMidlands. Lawa amalunga wonke lawo aselalungelo lokuthi angaqhubeka esebenzisa ke imininingwana yebandla lemthokazi Republic Party futhi abalawo amandla abanawo ukuthi bangaqhubekela phambili bebiza imhlangano njalo bebhala izindaba ezingaphansi kwelogo yemthokazi Republic Party. Laba engibaqambileyo abangu-7 kusakhangelisiswa ke ngobulungu babo njalo lokuthi ke ukuze bayefika kuNiki bafika njani bese kuthi ke mase kuhlolisisiwe lokho ke sekuzathatha ke izinqumo ngabo kubonakala ukuthi senza kanjani ngemva kokuyenza kama investigations wonke asabe senziwe.
Ungasitshela ukuthi kukhona yini okunye elikukhulumileyo emhlanganweni lo?
kokunye njalo futhi esiye sakhuluma ngakho ke lapha ke emhlanganweni okukhona ke ePress Club. Siye sathinta ke njalo futhi ye okuhlanganisela ke udaba olwe international lobby. Esukhangele lapha kudaba lo international lobby ngumgangatho esesiwuthethe njengebandla leMthobazi Republic Party. Ikakhulu ke sikhangela ukuthi ke umumo walapha ekhaya uhamba unjalo ungasivumeli kwezinye izinto ngenxa yemithetho thizene khona efakwe nguhulumende.
Alo ke ngumnumzana Veli Lomoyo isikhulumeli sebandla leMRP ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Asenelisanga ukuzwa icele leMRP elilamalunga okuthiwa asexojiwe, kodwa sizaqhubeka ngemizamo yokukhulumisana labo ukuze sizwe ukuthi bona bathini ngalolu daba. UZulu wesigaba semaNdebeleni lelizweni lonke jikelele uyanxuswa ukuya emcimbini wokunanza impi yeGadade ngomgqibelo. Impi le yenzakala ngomnyaka ka-1893 eMbembesi, lapho amabutho kaLobhengula adibana khona labelungu. Umcimbi lo owenziwa minyaka yonke lumnyaka uzenziwa ngomgqibelo wonalo. Sixoxe lomunye wabaqoqa limbizo umnumzana Greta Vodloza Sibanda.
Sanibonani baba Gandhi, hayi siyabonga ithuba lelo sinike lona. Wona amalungiselelo awomcimbi okukhumbula amabutho awela laphayana eGadadu hamba kuhle kakhulu. Hamba kuhle kakhulu njalo nje futhi lokho esanxusa abantu bakithi ukuthi khona kabeze ngobunengi babo eGadade ku 30 kilometer phe kusuka kobulawayo entaba zinduna. Siyanxusa abantu bonke ukuthi beze ngobunengi babo.
Ngokubona kwakho umcimbi walomnyaka uzabuhlikane njani lemcimbi yeminye iminyaka, njengoba siyabona amagwaliba angani agcwele endawana eziningi? Libona ungani uzabe ungumcimbi omkhulu na ukwedlula eminye iminyaka?
Lo mcimbi walonyaka u-2023 ngibona sengathuza kuba umcimbi omkhulu kakhulu, njengobana lokunxusa futhi abantu siqalise masinyane. Nxa siyaxoxa labantu, abantu abaningi balesifiso sokuthi baye khona eGadadi. Into kuphela ezasixaka kumbe ingaba yi-transport, kodwa-ke hhayi kukhanya ngani abantu bakithi kathe sebekujayela. Eminyakeni le kube kunzima kakhulu ngoba abantu abaningi bebengazi ukuthi kathi yona vele into othiwa iGadadi kuyini, kodwa kathe sekukhanya ngani abantu sebekuzwisisa, sebezwisisa ukuthi iGadadi yini. Sibona sengathi ngalokho kuzenza ukuthi khona kube lo mahluko omkhulu kakhulu kumcimbi, kumbe ngithi khona kuzikhumbuzo zonke ezedluleyo eZeGadadi.
Zikhona yini iziphathamandla zikahulumende elizinxusileyo?
Angeke ngisho ngithi kukhona iziphathamandla zikahulumende esizinxusileyo zingaphansi kwengatsha leminyango yazo ekahulumende. Kodwa-ke sinxusile abantwana bonke bakwaMthwakazi, sinxusile abantwana bonke abeMathebeleland, sinxusile bonke abantu abafisa ukuthi babuye emcimbini wonani. Akekho nje singathi kodwa osebenza khona lo ngabe sechila ukuthi uzabuya, kodwa ke wonke umuntu unxusiwe. Sikhangelele futhi lokuthi kube lezinduna ezithile ezizaphatheka kuwona lo mcimbi, ngokuvela ungumcimbi wezinduna phela wonani, ayisiwo umcimbi wethu, umcimbi wezinduna. Izinduna ziyanenywa ukuthi zibuye lamabutho azo okuyingabantu babo, lamachiba azo. Siyabanxusa bonke ukuthi kabeze ngobuningi babo. Leyana indawo yindawo ebaluleke kakhulu, yindawo engekabani lobani, ngoba ngamabutho phela lawo nalele laphayana kusho ukuthi umuzi munye lamunye ulegazi elilaphaya. So iNkosi sithi wonke umuntu kabe khona laphana. Siyabonga.
Lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda, ungumunye wabaqoqa imbizo yokukhumbula impi yeGadade. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi osomabhizimusi abaningi belokhe befaka intengo yempahla yabo ngedola leMelika. Wona umthetho usithi kumele bafake leZimbabwe njalo lesilinganiso esiyabe sikhona mhla lokho i-exchange rate. Iphephandaba lobulembu eleNewZimbabwe.com lilodaba lokuthi owake waba ngumphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa uthi ozithi ngunobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Chabangu yindoda emadodeni. Kodwa uChinamasa ulandule ukuthi uChabangu usebenzelana lebandla leZANU-PF esithi uChabangu uyalizonda kakhulu ibandla leZANU-PF. Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 ngiyabingelela lami. Mina ngimangaliswa ngabantu besiNdebele bona abasola uphugeni lo senze lo Chabangu. Kambe shiwa ngabantu abacabangayo kuhle ngamaNdebele esibabonayo okwenzakalayo eZimbabwe bakhuluma bephandle bese ngiyandi kwenye indawo. Ngenxa ula uzathi uyangena any office uzothi andinzwe ukhuluma ngesiNdebele. Ngumuntu oshonele khonapho. Lama councilor lawa afika ngene futhi enze njalo. Ucouncilor wazini ngamaNdebele ngomkhuba wobulawayo. Lina bantu ke lihambe lesibhedlela leke lehlolwa ingqondo zenu elihlolwa uJabangu lo phugeni yini abantu abaphambeneyo sikuyalikwananga ngoba kalikhangeli ukuthi liyangabi lokuthi livela ngabo ukuthi abantu abenu bazaba yini kusasa linandaba lakho. Abantu abenu funa babe yizigqili zamashona abebuya khwapha eze kubuse ezethatha izikhundla. Ake lihlakaniphe mani ke livuke ebuthongweni lilelethe gahla omama abaningi izo bakhuluma njalo nabanye abadala ujust lipho ngokukhuluma nje umuntu engacabanga engakhangelanga ukuthi kuyini. UJabangu uzama ukulungisa into embi siyonakele wrong engazange ivunywe uTsongirayi engazange yenzwe umgabe umgabe loTsongirayi babekwazi kokona ngapha eMathebeleland amaNdebele azabe khokhela ngapha eMatonkeni wokukhokhela amadonga katlimela ifuna kube njani ikholisa ukubuyela kuso ngamashona lengqondo efileyo ke liyekela ukukhuluma into engingasisebenziyo liyayangisa.
Mingelele Studio 7 mingelele abastradazi mingelele abalaleli sibonge lomsebenzi omuhle kangaka. Ngifuna ukuphendula lapha uSimayimane ngasigeleli thina unjwayele ukuthi kanje wayesebenzela iqembu le-apartheid lobandlululo yikho ekhuluma kanje thina amabhokobhoko asiwasapotelayo ukuthi kule nto esiyitholayo okanjani sisapotele nje ukuthi indebe iza e-Afrika engasiwumaneli thina la ingathi imeseji yami ingafika kuye sijabulele nje ukuthi iza e-Afrika yikho esikujabuleleyo even ifika disiye e-Nigeria or isiya e-Rwanda or isiya kuphikuphi as long ize e-Afrika yikho kwabe sikujabulela engazosikhiphi isithunzi lapha and umuntu oyenza sikhitshwa isithunzi ngenalo omunye onalo yalela ezikhundleni ngabe kanti sizisapotela iNew Zealand ke
ye sibingelela enkundleni basakazi sithi litshona njani ye kuyamangalisa ngoba izano ayithembi isade ayithembi i-AU ayithembi i-EU ayithembi ama-Americans kahle kahle kati yona izathemba bani ayithembi iZambia kahle kahle ithemba bani ngoba nje bona kula muntu abamthembayo ube siyazibuza ukuthi njengoba bona kungalabantu ababathembayo bona bayathembeka yi umbuzo okhona kube sokufana labantu abanjengabochabangu uChabangu akulanto oyilungisayo laphana udiliza ituthunyiwe nje kalazwelo ngoba abantu laba obakhiphayo bavotelwa ngabantu manje njengoba iTCCC ukhethwa ilungeneli yena etuzafaka abantu bakhe abazongena ngenkani ngempela ngumuntu osekela lelo qembu kumbe ngumuntu nje othunyiweyo siyakwazi lo ayisiyonto entsha baningi abantu ababuya laphana kuthi besenza ingathi bangabalandeli kodwa bezodiliza ngoba bayiqeda tu manje nampo sebebuya futhi sebezodiliza ili ngoba into abayifunayo nje bafuna abantwana baseZimbabwe behlupheke besiya phambili yikho nje okwenziwa ngabochangalo labo Kalphani Phugeni ukuthi baphume nini ku-MD namhlanje sebevuka beyizikhulumeli uKalphani Phugeni uhlale izikhulumeli zabantu bonke nje abaseZimbabwe abawonayo futhi yiwo isinto esimangazayo.
Basakaze Studio 7 sanibonana.
Ngihlala eDabeni, Mandebele, especially abantu bakobulawayo, baningakhohliswa ngumuntu ngoba yena enenzuzo oyitholayo kulokho okwenzayo. Usongezo nokuphukeni balikhohlisa lento abayikhulumayo. Balikhohlisa ngoba bona bale mali abazitholayo kuzana uPF ukuthi bazodiliza into okuthiwa yi-opposition. Asokuqala usongezo lokuphukeni bedilize i-opposition. Bebeku MDCT bayidilizile iphelile. Manje sebebuya ku-CCC bafuna ukuyidiliza futhi ngoba bethola imali kuzana bethengwa izana. Bona bayadla bayasutha le mdeni yabo. Bese bekhohlisa lina. Abantu bakobulawa bavotile bayikhiphi izana uPF athi bayifuni izana uPF kobulawayo. Makungokuthi baqinisile lokho abakukhulumayo ukuthi bana bafuna umuntu aphathe lapho zalo lokhona. Urikholelweni uPrince Dubeko Sibanda. Ngoba uPrince Dubeko Sibanda ngwasebhinga eluphethe ebhinga. Kodwa laye urikholiwe. Waye bemrikholilo ke yena. Kodwa bezokhuluma amanga lapha bethi bona bafuna umuntu aphathe lapho okhulele khona. Ngamanga lawo leyo yipropaganda yabo ngoba befuna ukudla imali abazithola kuzana bethengwe izana besidla kuzana.
Hallo hallo Studio 7, hallo hallo. Linjani, linjani bakithi? Hayi sikhona, hayi. Kule ndoda lokuthi akuchabanga, kuchabanga, umbutha chabanga, umbutha chabanga. Akusuka lokuthi umhlobane ngokuvela ngathi. Hayi azawela abantu bathengwa kubi manje. Bathengwa kubi manje. Engezinje so, engezinje. Engazawone labantu thina sifuna indlala kahle. Yena uyathula ukuthi ewone. Uyathi abantu esidibene silele kakhulu into ekwehlupha. Alibazi uvusile sikhange lo ndoda lo abaye babonga uvuma bethi right, right. Akona umntana lanto lezayenza. Awe, ngiyimuthethe. Thank you.
Salibonana ku Studio 7. Hayi lokho esikhuluma ngayo indaba kaShabangu lo Khalipani Phugeni. Siyamuzwa uKhalipani Phugeni uyazama la ukuthi ezilungiselele egoqa goqa abantu ezenza umuntu ongcwele engcwele. Akulanto ozasitshela yona thina Khalipani Phugeni. Wona nje into emele uhlale uyazi ukuthi sesikubone kudala ukuthi ungusomathuba. Uza robha abanye labanye abangakwaziyo. Kodwa abantu abayazi ipolitiki kahle. Hayi kuba obahuke. Ngeke nje ubasomise ngento engekho. Wona usomathuba nje. Suvalavala ukuthi hey wena uyisulubi, hey uyakhulumela abantu, hey wenzani, hey ubizwe kuphi. Ayisebenzi into yakho. Bangumuntu oqophelele impumelelo yaseZimbabwe ukuthi abantu baseZimbabwe bekhululeke. Ngeke kuzinvolve into zabo. Utshaba ungusomathuba layo. Ukuthuba layo kulithole ngoba kuwukuthi vele izalu yarig ama-elections. Izalu waloba kayirigaga ama-elections ngabe yawina u-free and fair. Kati ngeke ivume into zabo Shabangu. Kodwa ngoba la iyakwazi ukuthi ibusa ngenkani. Sithole i-opportunity sisebenzise utshaba ukuthi i-destroy vele phezu kokudistroya. So wena Khalipani Phugeni nje ukusho ukuthi uyasikhohlisa ukuthi uyavalavala. Yesu usitshela ukuthi ubafa ubuntu wasebashona lendi. Yesu ufukuze ezantwana ukumthwakazi. Kanti manje ukhulumela imthwakazi ufundale ku-3C. Uyabonakala nje wena futhi ukuthi ubuntu okabuva. Ayikho nje into yakho Khalipani Phugeni. Ungasirobhi thina nje usiboshele izinto. Ah, ningazodlala ingqondo zabantu lini.
Iya, ngibingelele emsakazweni Studio 7. Bakwethu ngezwe abantu baya complaina abantu bakithi bakhala ngokuthi uChabang urongo nobaba uPhugeni. Abantu asike sibhekeni madoda, ake sike sibhekeni kahle ipolitiki singayikhiphi phezulu. Ipolitiki uma singayikhiphi phezulu simisilimeleni iqiniso. Namhlanje asikutsheleni abantu, asitsheleni abantu iqiniso ukuthi ngabe uJamisa ubusa kahle, uyiphethe kahle i-CCC. Ngabe iinkinga ezifana nalezi eyi-opposition enamandla esibhekelele ukuthi izokhipha iZANU PF. Ngabe azenzeki lezi iinkinga manje ukuthi uJamisa i-CCC uyiphethe ngeyakhe indlela njalo uyifake ephoketheni lakhe. Mangabe ufuna uhamba naye endlini, angahamba naye endlini abuye naye ekuseni eofisini. Akekho umuntu ozomtshela. I-CCC ivele ngathi yakhe, ingakho nibona nokuthi ufake ikhanda lakhe laphana kwilogo yephathi. So into engekho right. So abantu bazama ukuthi balungise into isancwebeka. Hayi ukuthi into mangabe siziyahoma yaba ukhonkolo ingasalungiseki bese kuthiwa abantu bese bekhala kanti sasibhekephi. Umuntu emosha sibhekile. UShamisa ufuna ukuba nengqondo leyane embiliyane ukuthi ufuna ukubandlulula abantu. Ngizwile mina mayethu uChaba ngakamazi kodwa siyabona izithombe lakade abehamba bonke. Nanokuthi uhluleke ukupronounce igama likaChabangu bese ethi yena Twabangu, Twabangu. Igama eliqala elifana nelakhe maliqala ekukhulumeni, hayi ekuvaleni, ekukhulumeni. Yini into namhlanje zathi Twabangu engabuthi Chabangu ngoba nenaye uqala ngokuthi Chamisa, cha Chabangu, Chamisa. So why ethi Twabangu? Angithi yabantu kweyisa nje amaNdebele uyeyisa. Yinto esingayifuni leyo nto le. Asiyifuni. So bakwethu ochabang babheka babhekelela inhla imathebeleleni ngoba babantu siyeyizwa.
Ya lokhuluma noThemba lana, uThemba Spanda. Eish, umnanga kuyazi usehlisa isithunzi impela, usehlisa isithunzi. Ngiyazizwa nje news lana kuyakhulunywa nje bathi bona hey singazishaya singasikele ehohweni ngeboro, yabona ukuthi usehlisa isithunzi lana nje South Africa sihleli khona. Eish, thina basibhekela ngaphakathi kwamanzi, vele basibhekela ngaphakathi kwamanzi, abasasenza abantu. Mara ngiyezwa nje makube khuluma ngokuthi ibandla leZANU-PF elibusayo yiliphi lakhona, ngoba iZANU-PF silo bandla libusa obani eZimbabwe? Cela ukwazi nje ukuthi libusa bani eZimbabwe, ngoba akulabandla elibusayo lapha eZimbabwe. Alikho ibandla elibusayo lapho.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, ibutho le-Israel libikwa lingenise ingxenye yalo kwele Palestine esigabeni seGaza lapho elilwisana lamabutho eHamas. Kodwa amanye amazwe abalisa elemelika abikwa engafuni ukuthi ibutho le-Israel lingene mpela kwele Lebanon. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Mina mbona ngathi iAmerica iza kubisiya ixhasa amazwe omabili, iUkraine le-Israel, ngoba angiboni ukuthi bayakwazi ukuthi bengekela iUkraine iwe ithathwe nguPutin. So kusitsho ukuthi iRussia becomes strong again, bafuna bona ukuba yi-superpower. So njengoba beyi-superpower nje kusho ukuthi bafuna ukuthi bahlale benjalo, lokuthi nxa iUkraine ngehlulwa yiRussia, iAmerika yabisizibona ngani yona yiyo layo yehlulwe yiRussia. Kodwa ngibona ngani bayaqhubeka nje bewasupporta omabili lawo mazwe, ngoba abafuni ukuthi behlulwe yiRussia. Njengoba sizwa bekhuluma lokuthi khona ngapha ePalestine iRussia ilesandla, so bazibona kona ngokwabo besilwa leRussia, mbona ukuthi bangavumi ukwehlulwa yiRussia.
Manje nxa sikhangele, wena ubona ungani umongameli obengaqeda udubo lolu olwempizo nalezi zombili, Israel le-Ukraine, ngumongameli uphi? Ngokubona kwakho uTrump ubengenza ngcono na kulo Biden?
Lezi zempi eRussia le-Israel e-Ukraine, ukuthi nguphi upresident obengenza ngcono ekuqedeni lezi zimpi? Mina mbona ngani uBiden uyazama. UTrump anisho siyamazi vele ukuthi akulanto ake ayenza yakhanya ihamba kuhle. Engxenye i-Israyeli ubengaqina esenzela ukuthi athole amavoti lapha kuleli lizwe, nxa ukuthi kuleli lizwe kulamaJuda, lokuthi uBenjamin Netanyahu ngumngani wakhe. Kodwa eye-Ukraine mbona ngani uBiden uTrump wayeza kweyela impi e-Ukraine esenzela ukuthi iRussia ikhulele iUkraine njengoba vele efevana engumngani kaPutin. Lapho izimpilo ezizombili mbona ngani umuntu ongazibamba kuhle uBiden. Kuphela uBiden lapha ngidanise khona, ungidanise nge-Israel, uthi I think uphume wama kakhulu okwenza ukuthi i-Israel ibe legunya eliphezulu ekuthini indaba yakhona kabasafuni indaba ukukhulunywa kulanyulwe, bona sebefuna ukubhidliza kungenxa yokuthi baphiwe igunya elikhulu. Kodwa hhayi, mbona ngani uBiden even ephambanisile khona lokhu kungangisudisanga, kodwa mbona ngani nguye upresident obengenza ngcono kulo Trump. Ngiyabonga, bye.
Lathi siyabonga nkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula izombusazwe ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni ese-Washington State. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Kambe uZulu uzavotela ibandla leZaphu na kukhetho lwama-by elections njengoba ibandla le-CCC lingasoze lingene kulolu khetho. Icele lebandla le-MRP elikhokhelwa umnumzana Mqondisi Moyo lithi seliqotshe amalunga ebandla ayethe aseqotshe umoyo lenye inkokheli.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa silazo ezinye lamhlanje ntambama ngo-half past seven.